abakhokheli khathe sokumele ukuthi ngabe bayahlala phansi bakhangela ukubana ibandla le-MDC yokuzayenza ukuthi lingabhidli kuyini. Kusiywa kuCongress kube sokukhethwa-ke umkhokheli sibona ukubana angahlanganisa bonke abantwana be-MDC sisiya kukhetho olulandelayo.
Mnumzana Moyo,
sizahlala siqondane nokuthi siyosapota i-MDC Alliance ngoba yiphathi abantu abayivotelayo.
Dube, ubona ingani kulo sekelo yini? Nangu umnumzana Moyo yathi ukuthi akula sekelo ku-MDCT.
Into edanisayo ukuthi bona obaba uMoyo yibo abakhokheli bakhona okumele ukuthi ngabe yibo abafuqa indaba yokuthi ukukhokheli buhlale phansi buphe isixazululo kulolu daba. Ngoba eqinisweni umthetho bayawazi, umthetho wephulwa nguye ubaba uChamisa, umama uKhuphe laye uqhubekile wenza okulungileyo ngomthetho. Kodwa sakubona ukuthi noma kulungile emthethweni, ibandla kuyalihlakaza, ibandla liyalokho lidabuka lisiya phambili. Kumele ukuthi ngabe sesikhathesi sokuyikuthi abantu bayadingana, bayazama ukuthi babumbe i-extraordinary congress ibe khona, kukhethe umkhokheli oyedwa. Bonke abanye babe bengazange baba nenhlanhla labo babe lokusekela sibe libandla le-MDC lona lalelaziwa ngabantu. Bangabe lokhu beqhubeka beqinisa indaba abayaziyo ukuthi kayikho emthethweni, indaba yokuthi bathi MDC Alliance libandla bona bekwazi ukuthi kwakungumbuthano wamabandla. Into eyaseyanqunywa la yimthetho, babe beqinisa besithi ukulandela umthetho we-constitution ye-MDC le-Zimbabwe ikulandela izano. Kurongo lokhuyana ngoba baya misdirect abantu, balahla abantu ngoba siyo. Into ekhona ikuthi kumele i-MDC ngabe yayilandele i-constitution yayo kusukela ngasekuqaleni ubaba uChamisa wangenzi lokhu akwenzayo. Ngabe ubaba uChamisa lo mama uKhuphe ngabakhokheli aboqotho abale-MDC enhliziyweni, ngabe bayazama ukuthi kumiswe konke lokhu okwenziwayo kuzama ukubuthwa abantwana be-MDC?
Ungasigqibela ingxoxo mnumzana Moyo.
Ngiyabonga amazwi avela kuDube ukuthi thina ubukhokheli kumele ukuthi aliba siyalungisa. Silandela umthetho we-Supreme Court ukuthi kwenziwe i-Congress i-2014 structures. Kodwa simangala ngalaba asebesebenza belikholwa abanye abantu kungamela ngabe kwenze lokho kungasiko ukuvela ku-Supreme Court. So ngithi ebantwini beZimbabwe bakhulumathi South kasimini ngeqiniso singadayivetha izinto lezi esizibona ezenziwa ama-ejenti ezalo. Thina sisebenze siyakhe i-MDC Alliance ibe yiphathi eqinileyo nasiya ku-2023 election. Siyenqoba njengoba sanqoba ukuze umhlaba ukhangele ubhekile.